Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ngilanga ngenjabulo kuStudio 7 ngolesithathu mhla 21 Ntolanja 2024 ngokhiphi Dube. Endabeni zethu namhlanje.
Your Excellency baba uMnangagwa nodanga kuzivisa ikhonga futhi isuku nokumashingo tinotenderana nevi pa Vision 2030. Tinoti 2030 baba uMnangagwa vaninga vali ipofu.
Ngosuku lokunanza iNational Youth Day, inkokheli yabadala ezanupf emasingo iveza ukuba izasekela isinqumo sokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa abuse kwehlandla lesithathu i-third term. Inhlanganiso ezimela ilungelo lentatha lezindaba selithole uhulumende ngokwethusela intatha lezindaba zekubandaba lobulembu i-Televi News Works. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba sokutholakele umgaga wegciwane elibangela umkhuhlane wepolio ngemva kokuhlolwa kwamanzi kwezinye izambuzi obulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye izoziswa kulo msakazo. Inkokheli yebandla leZANU-PF eMasvingo ithi izasekela isinqumo sokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa abuse kwehlandla lesithathu i-third term besithi bazalwisana lalabo abazazama luvimba lelinyathela. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Lokhu kuphume embuthanweni wokunanza usuku lwabatsha olwe-National Youth Day okulikhefu elaqala libizwa ngokuthi yi-21st February Movement. Usuku lolu lwalungolokunanza ilanga lokuzalwa kowayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe. Ekhuluma kulombuthano umgcinisihlalo weZANU-PF eMasvingo uMnumzana Robson Mavenyengwa uthe isigaba seMasvingo sifuna uMnangagwa abuse kuze kuyefika umnyaka ka-2030.
Tinoti 2030 baba uMnangagwa vaninga vali pho.
Mongameli baba Mnangagwa, ngithanda ukulazisa ukuba thina lapha eMasvingo sivumelana lani ukuba liqede uhlelo lwe-Vision 2030. Ngiza kuthi mina ngo-2030 ubaba uMnangagwa uzabe esasekhona.
Ekhuluma embuthanweni lo uMnangagwa uthi uNkulunkulu ngiyedwa ulamandla okutsho ukuba atsuke nini esikhundleni.
Kulomuntu oyedwa kuphela okwaziyo ukuba ngizasuka nini nguJehova.
Kodwa abamabandla aphikisayo labenhlanganiso ezibona ngokulondolozwa ukwelungelo loluntu bathi okwenziwa iZANU-PF kuphambana lesisekelo sombuso welizwe esalotshwa nguZulu njalo kuphazamisa umbuso wentando kaZulu. Isikhulumeli selinye lamacele awe Citizens Coalition for Change CCC uMnumzana Promise Mkhwananzi uthi okwenziwa iZANU-PF ikwephula umthetho.
Thina asivumelani lalokho okwenziwe ngubaba uMnangagwa njengokhuluma ade sikwenza insuku zonke ezedlule.
UMnumzana eBhejamuka okhokhela ibandla le-People's Unity Party uthi abantu bonke kumele bekwale okufiswa libandla leZANU-PF.
Ngamathotsi lawo abantu beZANU-PF labo bahamba betankasa bemobilize amaprovinsi.
Ingcitshi kwezombusazwe esebenza nenhlanganiso ye-People Power uMnumzana Pride Mkhono uthi akusoze kube lula ukuthi uMnangagwa akwenze lokhu.
I-constitution njalo iyephambili ithi nxa umuntu efuna ukutshintsha i-provision yonale kumele iye ku-referendum lapho abantu beZimbabwe bazavota khona bonke nje bonke abantu abale-above 18 years abalezithupha bevote bethi bona bayafuna yini ukuthi i-constitution itshintshwe.
Ekhuluma eMasvingo namuhla uMnangagwa ukhuthaze abatsha ukuba baqakathekise ukunanzwa kwelanga leli ngoba lusuku lwabo. Uthe uhulumende wakhe wenza konke okusemandleni akhe ukuqakathekisa imisebenzi eyenziwa ngabasakhulayo ngoba beyinsika intuthuko yelizweni. Isisekelo zombuso welizwe sikubeka sobala ukuba kumele kwenziwe i-referendum uma kulebandla elingafisa ukuguqula isisekelo sombuso welizwe. Okwamanje ibandla le-ZANU-PF lilamandla okwenza lokhu edalele House of Assembly, kodwa libhekane lobunzima kudalele Senate ngoba alilabantu abenelayo abangavotela okufiswa libandla le-ZANU-PF. Kungaze kwenziwe i-referendum akuvunyelwa ukuba umongameli osesikhundleni okwamanje abuyele esikhundleni. UMnangagwa wake watshela umsakazo weCape News Network ukuba uzahlala esikhundleni kwesikhathi esihlelwe yisisekelo sombuso welizwe kuphela. Wathi uzadedela abanye isikhathi sakhe sesifikile. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nguMlondolozi Ndlovu.
Inhlanganiso ezimela ilungelo lentethelo zendaba sezisole uhulumende ngokuthusela intethelo zendaba zephephandaba lebulembu elenye leNewsWorks. Leli phephandaba lethule udaba oluveza ukuba kulabaholi bamabutho abathathu abakusibanga samageneral abathola izitanda zokwakha izindlu ngokungekho emthethweni. Isikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa, uMnumzana George Jaramba, wethule umbiko esithi intethelo zingalokothi zingene kundaba ezibhadelelane lebutho. Inhlanganiso yeZimbabwe Union of Journalists isole imbiko kaJaramba isithi lokhu yikuvimba imibiko eqakathekileyo ethulwa zintethelo zindaba. Zona intethelo zindaba zeNewsWorks zethule umbiko zisithi aziye kwethula ezinye indaba ezibhadelelane lodaba lwamabutho la. UChris Gande weStudio 7 uxoxe loMnumzana Dumisane Muleya, umhleli wephephandaba leNewsWorks.
Kusuke kwaba lokuthi basebeqalisa nje ukusifonela bebuzabuza kwabanye esisebenza labo ukuthi kanti amadoda la i-information leyi bayithola nga. Bona kahle kahle badinga ukuthi ngubani umthombo wendaba le esiyibhalileyo ukuthi ivela nga. Bayadinga ukuthi bathole umuntu ophakathi ositshelileyo ngoba abayikhiphi njengoba bekhiphe i-statement besithi bayiphenya phakathi ukuze bathole ukuthi ihambe njani lokuthi ngobani abaphakathi kodaba le-corruption law. So ngathi since last week bebelokhu bedinga bebuza abantu esibaziyo kuze kube yizolo besiye ebantwini abantu besithi abantu laba kanti basebenza lobani, bebuza obhala udaba lolu u-Owen Gagare bephinde babuze mina njengomhleli wephephandaba. So ngathi ya basihlalise nzima ngoba bazama ukuthi basilandele balalele incingo zona lezi esisebenzayo ingakho
manje lizathatha nyathelo bani njengoba kukhanya sesibona labo mnumzana George Jaramba sebephuma emaphephandabeni lapha befunga begomela besithi lina elikwenzileyo akulunganga.
Sibonile besezwile ngoba njengoba silabantu esebenza labo phakathi laphana kuhulumende bebesebesitshelile izolo ukuthi hayi lizabona kusasa isikhulumele sikamongameli uMnumzana uJaramba uzaphuma esithi lina kumele lidalele kathana le ndaba le, phumane endabeni lezazingilina ngoba iy'ndaba ezintshe ezimayelana nama-institutions afana lebutho akumelanga intatheli zisondele eduze. Besivele sesikulindele lokhu ukuthi kuzaphuma kunjalo. Kuthe sibone ekuseni sekunjalo kusho ukuthi isinqumo esisithethe sokuthi sike sime ngodabalelana si-right, silungile ngoba uyabona nje udabalwangukhona sebesiza ngamandla bonke, sisisho laba abasebenza phakathi laba sisisho laba e-military intelligence bayasondela kakhulu labo phakathi kodaba lolu.
UMnumzana Dumisane Muleya, umhleli wephephandaba lobulembu eleThe NewsWorks, ubexoxa echungeni leStudio 7 eseSouth Africa.
The Voice of America, VOA.
Udubo lwamanzi luqhubekela phambili kobulawayo umanisipala wedolobho esengezelele amalanga okuvalwa kwamanzi kulandela ukufa kwemishina yokuwapompa esuka emadamu. Umeya waleli dolobho, uMnumzana David Coulthard, waze enkundleni yokuxhumana e-X ukuthi amadamu akobulawayo awunelisanga ukuthola amanzi eneleyo ngoba alokhu ewomile. UColtat ukudaza uhulumende ukuthi angenele ukuze kuqedwe udubo lolu osolulesikhathi eside. Uhlaziya lolu daba uDabo Kancube weStudio 7 uxoxa lokansila kaWard 9 kobulawayo uMnumzana Donaldson Mabutho.
Imtshina yethu yokupompa amanzi isuke ke yafa. Umtshina wethu omutsha wokuqala vele waphanjaniswa yitransformer eyadubukayo. Then sabe sesibuyela kumtshina omdala njengoba likwazi ukuthi imtshina emdala isigugile ayikwabisi ukuthi idonse kwesikhathi eside. Okukhona okukathesi ke ngokuthi ke izesa isilungisile ama-transformers ayo. Leyo mtshina wathi lowo mutsha usulungile kodwa kuyathatha ke isikhathi ukuthi ama-reservoirs ethu aphike ebe kuma-levels ukuthi senelise ukuthi sinikeze abanikazi besikolo zikamthwakazi amanzi. Ikhangelele ukuthi lokhu uzasithathile amanye amalanga amabili.
Udubo lolu selulesikhathi eside lukhona njalo sibonele siba lomhlangano lohulumende labantu sekuminjani ekulungisiseni udubo lolu.
Sesike sathuma ke ikula elihambeke lahlangana lama-ministers, uminister we-local government honorable Chitando, uminister of lands and water honorable Masuka. Baba ke lomhlangano ke umhlangano wawulezicelo ezithile esakuqala ke singisona esoku esokuthi sidiklare sinike ke declaration ukuthi iBulawayo kumele inikwe isicoco ukuthi it's a water crisis city, so we really needed i declaration le ukuze isincediseke ukuthi ivule ke ifunding from government lamanye sithi ngama potential players asincedise. So ke babuyile baletha umbiko yikho kulapho kwabuya kwaona sekulama reports eGlasblock Dam. Uminister esithi yenzani lisayinelane isivumelwano leso iGlasblock Dam yenzu. Kodwa ke iGlasblock Dam ikhatshana, it's 24 months away and abantu bakubulawayo basebefile. Sithi uhulumende kathesi yena ke upresident umongameli welizwe wabumnangako engenele kudaba lokubulawayo.
Sibone uMayor Coulthard ekhuluma ukuthi amadamu akobulawayo angenisanga amanzi ngalesi sikhathi, isikhathi sezulu sesisiyaphela. Udubo lolu sikhangelela ukuthi lungakhula kanganani ngokuya kwesikhathi lonyaka.
Amadamu kangenisanga amanzi and lokho ke kusho ukuthi luhlupho. Isicelo esesisicela kathesi ke ukuthi ke abantu bakithi abangakwanisa amasethi ngama-private players besincedise kudrilwe ke ama-boreholes kube ke lama-water bowsers.
Lo ngumnumzana Donaldson Mabutho ukansila kaWard 9 kobulawayo ubexoxa ecingweni loDabo Kancube weStudio 7.
Zimbabwe.
Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba sokutholakale umkhakha wegciwane elibangela umkhuhlane wepolio ngemva kokuhlola amanzi awezinye izambuzi kobulawayo kulandela ukuqhamuka kwawo eHarare. Lokhu kwenzakala uhulumende ephakathi kohlelo lokunikeza abantwana abaleminyaka engaphansi kwelitshumi umuthi wokwenqabela umkhuhlane wepolio kanye lokwenqabela lokwengezelela amajekiseni awokuvikela igciwane lohudo wona okubikwa usutholakale lakwezinye izigaba zelizwe lapho owawungekho khona. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lo mongikazi ongathandanga uzibetha ngegama.
Amanzi ayahlupha edolobheni lakobulawayo, ayahamba kwesikhathi eside lanxa esebuya kawabuye ehlanzekileli khwana ukuthi ungabona ukuthi kuyajabulisa ukuhlanzeka kwawo. Kwezinye isikhathi abuye ezintofini esenganabomvu abuye ngani asenokunyuka lodaka. So into esingayasilahle ukuthi ayahlanzwa yini ngemithi yokuhlanza amanzi, asilashi ukuthi kuyahlanzwa sibili ngendlela yakho efanele kwenzakala. Njalo into enye senza ukuthi kungani umkhuhlane lo uyakhula khona ukuthi abantu bayahamba kakhulu ikakhulu abantu abathengisayo. Sibona abantu abahambayo besiya kubo-Harare bekuya lama-truck ezothengisa ama-fruits, ama-vegetables emgwaqweni ema-vending stores abo asegcwele ezitradeni songani akulanze control nokubuthwa kwezibi kungani kuyaphuza kwesinye isikhathi ikakhulu phakathi edorobheni.
Kuyini abantu abangakwenza ukwenqabela lo mkhuhlane?
Isixwayiso esilaso yikuthi nxa bethenga ukudla lokhu okuthengiswa esitradeni okuningi kuvela endaweni ezijiyejiyeneyo kuvela lasendaweni lapho okuthiwa khona ikholera esibhasi kakhulu, siyabaxwayisa ukuthi kabakugezi ngamanzi lafana ukuthi uyaphongozela nxa kuzintethe phinda kuphuma imanzi i-running water. Sengakutsho ukuthi kageziswe ngamanzi i-running water ukuthi uphongozele ugezise ama-fruits akho ugezise ama-vegetables akho ungakawapheki. Siyaxwayisa njalo ukuthi abantu kabangayi bathi nxa besiyahlangana kule emcinjini sinedish ngamaphathi imishado babe sebepheka amasaladi abe maningi ngoba into zinje ngamasaladi zilwa ama-vegetables amhlanga akusuke kugeziseke enough ukuthi kubulale umkhuhlane. Sikhuthaza ukuthi kabapheke ukudla okuzahlekwa kuxhwathe kuzinto kuziwe ba-avoid-e ukuthi badle izinto ezimfutaza njengama isaladi angaphekwayo. Xa befuna amasaladi kabayenze lakani aphekwayo. Njalo imbuthano yabantu abaningi besixwayisa ukuthi ngabo uyavumakala ibe imbuthano ezabe ikhontrolwa sibili abantu bangaphekuhlangana nje okungalasidingi kwesiqakathekileyo kangako.
Lo ngumongikazi ongathandanga ukubethwa ngegama ubexoxa ecingweni loSithandekile Mdlanga weStudio 7 eseGweru. Umthethondaba weHighcourt usunqume ukuthi ikolleji leBulawayo Polytechnic akumelanga liphoqe abafundi ukuthi babhadale imali yefees ngedola leMelika kuphela ngoba lokho yikwephula umthetho. Ikolleji leli labojiswa ngomunye umfundi uDanford Prosper Gudarani Sithole encediswa ngamagqweda enhlanganiso elwela amalungelo oluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights. Sixoxe lesikhulumeli senhlanganiso yabafundi ezinaso kobulawayo umnumzana Chris Fundirwa othi bayajabula kakhulu ngalesi sinqumo.
Siyajabula kakhulu ngesinqumo le ngoba ayisikho okokuqala kwenzakala njalo nasiharare phoni. So ngakwenzakala njalo esigaba yephoni siyajabula kakhulu ukuthi amandla wethu awayiliphansi.
Amanye amakolishi wona enza njani, kawabhadalisi lawo ngedola leMelika kuphela yini?
Umnyaka odluleyo kumbe sithi iminyaka embalwa le edluleyo amakolleji lawa ebethatha iZimbabwe idola kodwa-ke sikhaya i-trends yekuthi from late last year and early this year amakolleji lawa one by one lokhu etshintsha amapholisa awo efuna ukubuya kuwa ekuthatheni i-USD yinto eqale nje umnyaka odluleyo sizakubeka nomnyaka lo uqala.
Emakolishini lapha ungathi unjani umumo, bakhona yini abafundi ngobunengi kumbe bakhona laba abaningi abehlulekileyo ukubhadala ifisi?
Abaningi sibili iyabakhama intengo le, abaningi sibili iyabakhama ngoba abazali njengoba lisazi ukuthi siyama-students more than 90% ngabantu abadinga abazali and abazali bethu bambalwa sibili abahola bona exclusive US dollar and balutshwane njalo abahola imalini lithi ukuthi bebhadale intengo esizibona kumaportal wethu. So kunje so iningi sibili lesiye kodwa-ke besithi njeabafundi siqale simise ukuthi beqale bengathathi i-US becharge i-NRSC then sesisuka lapho-ke sesizamafundi-ke ukuthi singalisa njani ukuthi intengo yamafee kumayunivesithi wonke ngezikelele yehle ngoba kunje so ayithethi kakhulu isezulu kakhulu.
Imalini lapho ngathi kudula khona kakhulu?
Amanye amakholeji abhadalisa as high as 900 US dollars amanye akubo 600 US dollars intengo nje isuka khonapho nje from 400 up to 900 yirenji yamakholeji amaningi. And sikhayela ukuthi abazali bethu ungabona umzali ehola 400 US dollars even next year uya i-RTGS abalutshwane kakhulu iningi 200 to 400 that is range. So ungabona ukuthi umholo womzali wonke wokwenyanga yonke awukwani ukuthi ngibhadalele mina isimesi siyingakhangeli amatazi kanje ngakwa accommodation, transport, upkeep, stationery konke lokho. So sibona ukuthi hayi intengo yokufunda sibili aha iyakhama hayi kancane.
Umnumzana Chris Fundirwa yisikhulumeli senhlanganiso yabafundi ezinaso koBulawayo. Ubexoxa lo Ntukamile Nkomo kweStudio 7. Wezemelika oncintisa ukumela ibandla lama-Republicans ukhetho lokudinga umongameli ekupheleni komnyaka unkosikazi Nikki Haley uthi ngenxa engakakunqobi kuzinga kuzigaba esezibe khona zokhetho uzaqhubekela phambili encintisa. Ngomgqibelo kuza kuba lokhetho lwama-primaries esigabeni se-South Carolina lapho okujabuka khona uHaley. Ucwaningo olukhona lutshengisa ukuba uHaley uzanqotshwa esigabeni lesi. UHaley nguye yedwa osesele encintisa nalo Trump oqhubekela phambili enqoba lanxa elamacala ambalwa awetheswa emthethwandaba abalisa ukuzama ukugenqula impumela yokhetho lokuthi kungathembeki ngokusa amaphepha alemfihlo yesizwe emzini wakhe. Sixoxe lolandela izombusazo omnumzana Dan Moyo. Saqala ngokumbuza ukuthi kungani uTrump elokhu enqoba yena ebhekane lamacala ambalwa emthethwandaba.
Aleyona indaba edidi ingqondo kakhulu ukuthi kuwenzeka kanjani ukuthi umuntu olamacala angaka abe lokhu ethola i-support ayitholayo kuma-Republicans. Kuyasimangalisa sonke ukuthi yini esiyenzakala ngama-Republicans. Weli siya-understand ukuthi ama-democratic policies abawathandi and so on and so forth, but ukuthi bazimisele ukuthi basupportane lo muntu olamacala olama-indictments okungenzeka futhi ukuthi before sifika uNovember kube ngumuntu oyabe segwetshiwe. Sibonile bebuzo abaningi ukuthi even angagwetshwa ngizomvotela na, basho bathi ngempela sizomvotela ngoba sibona enguye umuntu osilungeleyo thina ukukhokhela. So thina abanye kuyasixaka lokhu ngoba ma mina ngikubhekisisa khona lokhu angiboni ukuthi omunye umuntu angaba lamacala afana lakaTrump. Abantu abaningi kangaka bebelokhu besithi nguye abamfunayo ukuthi abuze. So kusho ukuthi umuntu onjalo angayenza umathanda phela ma esengumongameli, lizomstopa lisithini njengoba even ama-courts ma bamgweba bembona ukuthi ulecala lina limbona efit ukuthi abe ngumongameli wena. So kusho ukuthi limnikeza i-blank check ukuthi angayenza umathanda ma ese-White House and ayikho into elizoyenza ngoba umuntu onjalo selimenze waba above the law, which is something i-constitution yeleli kwele America engakuvumeliwe kona lokhu ukuthi anyone abe above the law. But uTrump simbona sebembeka kulelo zinga lokuthi u-above the law ama-Republicans. So thina sesithandazela ukuthi the rest of America ingqondo zabo zilokhu esisasebenza basoze bakuvumele lokhu njalo bazovotela uBiden ngoNovemba ukwenzela ukuthi basitophe ukuhlanya lobo esibubonayo.
Umnumzana Dan Moyo ngolandela izombusazo wexoxa echingweni leStudio 7 eseVirginia khonapha kule Melika. Abakhubazekileyo bathi bayekwa ngamathuba okuzivakazela okupheleleyo okwahluleleni kwamacala bengamiswa kumbe belalela amacala athoniswa emthethwandaba eZimbabwe ngoba akulandawo zokuhambisa ama-ramps okulotshwe nge-braille abatoliki lokunye. ULucy Selemane usejulela lolu daba.
Lokhu kukhalaza kuza ngemva kokuba unkosikazi Khudzanai Garota owesigabeni seMthoko olenkinga yokungenelisa ukukhuluma ephose walahlekelwa lilungelo lakhe lokuthola usizo lwemithetho umantshi eselahlele khatshana ukuthoniswa kwecala aliphanyeka kuleyo ndawo nyakenye. Kwakungela muntu wokutolika ngezandla kuze kwangenela inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights owadinga umuntu otolikela abakhuluma ngezandla i-sign language. Waphanyeka udaba lwakhe kulandela ukutshaywa kwakhe ngumnumzana Tendai Nyambuya, umphathintambo weKachimana Primary School eMuzi, ngesikhathi kulo mhlangano we-School Development Committee. Elinye lamagqwetha kaKarota umnumzana Kelvin Kabaya uthi bamukele ngenjabulo isinqumo sokuthi kuthoniswe icala leli.
Yimpumela enhle leyo kithi ukudaba lokufinyelela ukulungiswa kwendaba emtikwandaba abakhubazekileyo bangatholiswa khona usizo.
Okhubazekileyo ohlala eStone Ridge Park eHarare, umnumzana David Jinga, uthi uqakathekile ukuthi abakhubazekileyo bathole imfundiso eyanelayo ngamalungelo abo.
Abantu bayabuya lapha bayenza amakampeni but abafundisi ama-disabled ukuthi bayenza njani, bayazi ukuthi bayaphila njani.
Usenator Anna Shiri okhubazekileyo laye njalo omela abanye bakhe edale lepharlamende uthi kumele kulandelwe isisekelo sombuso welizwe sonke sikhathi.
Kumele abantu abakhubazekileyo nabo bangahamba emakhothi, ama-prosecutor, kumele nawo bakwanise ukukhuluma lo muntu wonke le sign language. Umuntu kafunde sign language from ECD.
Usenator Ishmael Joe ongaboniyo njalo omele abakhubazekileyo uthi ukulolongwa kwemithetho ephathelane labakhubazekileyo yiyo indlela engalungisisa ukubandlululwa kwabo.
Ngoba njalo ukuthi ama-interpreters, le interpretation i-sign language kumagweda kuyabe kungasahluphi. Njalo ama-building amatsha siyabona ukuthi i-Ministry of Justice ise-accessible but akudala lawa yiwo amele kube lama-renovations.
Leli cala kubikwa lamiswa ukuthethwa kusukela ngombimbitho nyakenye ngemva kokususwa kwalo phambi kwemithethwandaba ngabachuchisi. Ngesikhathi emiswa phambi kwemithethwandaba ngomnyaka 2023, uNyambuya wetheswa umlando wokutshaya unkosikazi Karota emhlanganweni we-School Development Committee. Umphathisikolo waxabana lomunye umbalisi ngesikhathi kuqhutshwa lomhlangano labazali kanye labantwana besikolo. Unkosikazi Karota uthi wafuqwa nguNyambuya, wawela phansi walimala isandla. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu labe Judiciary Services Commission ngoba isikhulumeli se-JSC besingaphenduli umakhalekhukhwini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguLusi Selemani Yasini.
Esigabeni esiphatha indaba zabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe, namhla sixoxa lonkosikazi Zanele Mguni ukukhela inhlanganiso yamayibuye People's Party elwela ilungelo likaZulu.
Njengomntwana okhulele emakhaya ngaphansi kwama-disadvantages amaningi, into emangiqeda isikolo nami ngazama ukuthi ngibone umsebenzi elizweni, ngazama i-temporary teaching. To my surprise, ngaleso sikhathi bengisasemncane ezinye izinto ungaziboni ngaleyo ndlela. Ngangithi uma ngihamba ema-offices siyafuna umsebenzi laphana, uthole kunabantu abavela outside i-province yakithi emathebeleleni South. Labo bantu kungesibo nabantu abayenzalo emathebeleleni South, sibambe i-queue nabo, bona bayaqhatshwa thina siqhatshwa. Akuzange kunithatha isikhathi-ke ngahlala ngagcina lami sengivumela phandle kwelizwe ngenxa yale ncindezo yokuthi abantu laba sibe kuza ukuthi uhlaleleni ekhaya wenzani, landela abanye abantwana egoli. Ngithe uma ngifika la eSouth Africa yikho lapho engaqala ukuvuleka khona amehlo, ngabona ukuthi ikhona into engahambi kahle elizweni kwezepolitiki. Yikho kwangenza ngagcina lami ngijoyine ipolitiki, ngabona kakhulukazi ukuthi abantu bakithi besides ukuthi mhlawumbe siyayisaba ipolitiki kodwa we lack that political education, ukuthi kumele abantu bakithi sibafundise kakhulu ngepolitiki, sifunde lokuzimela lokuzivela lokufunda nje ukudefenda ubuyibo bethu, amasiko ethu, i-culture yethu, umhlaba wethu, izinto ezifana nalezo. Si-understand ukuthi masinje sisiya ezikoleni singaqhathwa kumbe singabhasi ezikolweni, that means ukuthi ukusasa lethu ezisizwe lifile. So singabantu kuyabe kumele siphakame, lezo zinto sizidimande ku-government, njalo singasabi ukukhuluma ngohulumeni ngoba kulilungelo lethu ukuthi sikhulume ngohulumeni kuma-officini because of us.
Nxa ukwenza konke lokhu njengoba ungumama, uyabongesaba ukuthi lapho engxenye yagcina ngigqoba abanye abantu inyawo.
Mina into engayinanzelelayo babuDube, ikakhulukazi ngokuhlala kwami emazweni because ngihlala isikhathi esiningi, ngiye ngananzelela ukuthi vele sifile sinjalo siphila. Ngiyalwa angilwi, ungcono olwayo afele ekulweni kunawe othi usaba ukulwa kodwa ekugcineni uzofa ngale ndlela ebuhlungu. Siyabagxoba izinyawo kodwa kulilungelo lethu. Siyaphila emhlabeni, asizile ukuzoncindezelwa ngabanye abantu kodwa kumele sililwele ilungelo lethu. Njengoba nabo bephakamile bathi bafuna ukusibusa, nathi kumele silwele amalungelo ethu singabantu. Ipolitiki vele injalo, siyabagxoba izinyawo kodwa uma ngilwela ikusasa labantu abami angiyiboni inkinga lapho. Because ngilwela i-generation engabonwayo, ngilwela isizukulwane esingekho. Angifuni ukudlula emhlabeni abantu abami besale bephila ukuphila lempilo ngiphilileyo. Angifuni ukudlula emhlabeni abantu abambisane bengenandawo yokuphila just because mina ngesaba ukulwa. Yonke into emhlabeni iyimbi, ungazibona ungafuni ukulwa. Kutho khona ukuthi kukhona ongakakuzwisisi ngempilo. Kumele siwulwele umhlaba, kumele silwele ukuphila, kumele silwele i-service delivery kulaba abasiphetheyo. Yonke into vele is about fighting.
Lo nkosikazi Zanele Mkuni wehlanganiso yemayibu ye-People's Party olubalisa ngenjabulo umthembo sithemba uKipps Dube lelane.